Isahluko 16. Ngase ngisizwa ilizwi elikhulu liphuma endaweni engcwele lisithi ezingilosini eziyisikhombisa. Hambani liyothulilela emhlabeni imigano eyisikhombisa yentukuthelo kaNkulunkulu. Eyokuqala yahamba yayathululela umganu wayo emhlabeni. Abantu ababelophawu lwesilo njalo ababekhonza isithombe saso bahlaselwa isilonda esiyingozi futhi esesabekayo. Esibili yathululela umganu wayo elwandle. Lwaselutshintsha lwaba ligazi elinjengelomuntu ofileyo futhi izidalwa zonke eziphilayo zafa zonke nje izinto ezaselwandle. Esithathu yathululela umganu wayo emifuleni lasemithonjeni yamanzi konke kwaba ligazi. Ngasengisizwa ingilosi elamandla phezu kwamanzi isithi, wena okhona lowayekhona njalo oqotho, utshengise ukuthi ulungile ngokukhipha izahlulele lezi, ngoba bathulula igazi labangcwele labaprofeti. Usubaphe igazi ukuze balinathe futhi lokho kubafanele. Ngasengisizwa i-altare lisithi, Jehova Nkulunkulu Somandla, izahlulelo zakho ziliqiniso njalo zilungile sibili. Eyesine yathululela umganu wayo elangeni, ilanga laselivunyelwa ukuthi lihangule abantu ngomlilo. Lanxa abantu bahangulwa yikutshisa okukhulu, bathuka ibizo likaNkulunkulu olamandla phezu kwenhlupho lezi. Kabazange baphenduke njalo kabamnikanga inkazimulo. Eyesihlanu yathululela umganu wayo esihlalweni sobukhosi sesilo, umbuso waso waba mnyama. Ngamunye wabo waqalisa ukuxhanxatha ulimi lwakhe ngenxa yobuhlungu ayebuzwa. Lanxa kunjalo, bathuka uNkulunkulu wasezulwini ngenxa yezilonda zabo lobuhlungu ababebuzwa futhi kabazange baphenduke ezenzweni zabo. Eyesithupha yathululela umganu wayo emfuleni omkhulu uYufrate. Amanzi awo atsha ukuze kulungise indlela yamakhosi avela empumalanga. Ngase ngibona amazwi amathathu aphefumlelweyo ayengahlanzekanga, futhi ayekhanya ngathi ngamaxoxo ephuma emlonyeni womgobho lasemlonyeni wesilo kanye lasemlonyeni womprofethi wamanga. Amazwi la aphefumlelwe ngamadimoni njalo enza izibonakaliso. Aqonde emakhosini omhlaba wonke ukuze awaqoqele ndawonye empini yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla. Kangela, ngiza njengesela. Uyathokoza lo ohlala ephapheme, futhi oqhubeka egqoke izembatho zakhe zangaphandle ukuze angahambi inqunu njalo abantu bangaliboni ihlazo lakhe. Base bewaqoqela ndawonye endaweni ebizwa ngokuthi yi-Amagedoni ngesiHebheru. Eyesikhombisa yathululela umganu wayo emoyeni. Kwase kuphuma ilizwe elikhulu endaweni engcwele livela esihlalweni sobukhosi lisithi, sekwenzakele. Kwase kuphazima umbane, kwezwakala amazwi lemidumo yezulu, njalo kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu okungakaze kube khona selokhu abantu babakhona emhlabeni. Ukuzamazama lokho kwakulamandla futhi kukhulu kakhulu. Idolobho elikhulu lehlukana laba zingxenye ezintathu, lamadolobho ezizwe adilika. UNkulunkulu wayikhumbula iBhayibheli enkulu ukuze ayiphe inkomitsho yewayini yolaka lwakhe oluvuthayo. Izihlenge zonke zabaleka lezintaba zitholakalanga. Amatshe amakhulu esiqhotho asewela abantu evela ezulwini. Ngalinye lilesi sindo esasingaba litalente. Abantu bathuka uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesiqhotho ngoba uhlupho lolu lwalulukhulu okungajayelekanga.